kakhulu ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lele besishithi likhona elihlazo kuka kuzani PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu equle sigabe ama-province phasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asiyavoti asethe sefuna umnangagwa. Phakathi khonaphana ngoba i-politics yeZANU PF i-politics ngesilungu. Yani politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize. And kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli le-party iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyukuthi enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho. Singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyezwa sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabethuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa amanye ama-power departments because intelligence Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ekucupheni aba ngumfuphi ube ngumcupho omkhulu dalo ube ngumcupho omkhulu ngesikhathi seGugula and so uyakwazi ukubophela imishila emuntwini umuntu ehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uya ngaphi. Kungenza ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela eqinisweni usezwile and akafuni ukuthi arocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and asiko ukuthi ngokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kwamdlalo lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono. Angithi kuphela inhlathi ingafa iy'nkalakatha iyaziluma besokuphuma nje encane enhle entsha.